Uyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo lenkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 8 ngokwakazi 2022 uPlexidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lamla kulabantu abangangenela, kufanele ukungenele labo abavele bengcetsane leZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje umlanga kwale nto ayisho, uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo abavele besicindezela bathatha ukuxambukela endabeni ezingaqondanga lapo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayelunqindozelo ukubana liqhube njani indlelo zalo.
Ngithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu baleli lizwe. Abantu laba owakathesi nanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngomaalawensi kodwa hathi sibabona bengabantu abadubekayo.
Abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende ahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi hathi abakuthola okwamanje. Kuthi ke ingcwethi zezempilakahle lezenhlalakahle kaZulu zithi umntwana ongumfana kumele anakekelwe ufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ukubhekana lenkinga ezijeneyo esezikhathaza abasakhulayo ngalezi nsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayelunqindezelo ukubana liqhube njani inhlelo zalo. Umnangagwa ukhulumela amazwe embuthaneni wokunanza amaqhawe elizwe we-National Heroes Day eHarare. Uqhubekele ilembu lesizwe kumdeni walabo abaphiwa inhlonipho efanayo sebetshonile ababalisa uMnumzana Sogwa kubaNdlovu, Siwanda Kennedy Mbuso Sibanda, lo Crispin Masuku. Usuku lwanamhlanje lunanze ezigabeni zonke zelizwe lapho iziphathamandla zikahulumende ezethulele abantu umbiko kamongameli uMnangagwa. Umbiko kamongameli Mnangagwa ufanayo. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye njalo okuhlafunekayo kulombuthano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngiyakuzwa msakazi, uma ubaba Mnangagwa ethi yena eZimbabwe bengangeneli laba abaphandle ababengaziphathisi ngesikhathi kulwelwa inkululeko yaseZimbabwe. Lokho inkulumo nje abangayisho bonke abantu ababusayo ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi labo ababevele besilwa esingathi babesilwa labeZimbabwe yibo njalo asebebuya bezofundisa iZimbabwe ukuthi inkululeko kufanele siyiphathe kanjani. Siyazi ukuthi iZimbabwe ngendlela ephatha ngayo abantu bayo abantu abakhululekanga njalo abanye sebebaleka ilizwe besithi bayahlukunyezwa. Kodwa akutsho phela ukuthi labo ababevele beyo ababencindezela sokufanele ukuthi bangenele. Lanxa kulabantu abangangenela kufanele ukungenele labo ababevele bengcetsane leZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje uMnangagwa le nto ayisho, uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo ababevele besicindezela bathanda ukuxambukela endabeni ezingaqondakanga lapo.
Sibonile njalo uMongameli Emerson Mnangagwa egcizelela ukuthi upha inhlonipho uMoyi uMnumzana Ndabaningi Sithole lo Mnumzana James Chikerem. Singathi lokhu kulesi sindo yini njalo kungabe kusitshona ukuthi beze bebanike lamhla?
Inhlonipho ephiwa uNdabaningi Sithole lale ephiwa uJames Chikerem, uMnangagwa siyakwazi ukuthi ibandla lakhe isikhathi esiningi laliba khangela nje abantu abathengisayo lava kodwa siyabona ukuthi umlanga kunxa esejintshile ingqondo indlela ababheka ngayo lapha kubonisa ukuthi sebezama ngazo zonke indlela ukuthi bahlanganise wonke umuntu ngoba siyazi ukuthi usithole kule chaza alibambayo ekulweni ekulela amalungelo abantu ushikela malayo yikho lichaza alibambayo kodwa ngenxa yokuthi bathi sizosiya ungozibuse ngo-1980 babengeke kuzaniphefu abakhangelwanga nje abantu ababengabantu ababengamachawe kodwa-ke manje umnaka kuzama ukuthi azibonise njengomuntu wehlukile kulalokhu izaniphefu evele eyaziwa ngakho ufuna ukuthi kubonakale sengathi izaniphefu isihlanganisa wonke umuntu singazi ukuthi abantu bazokhangela kanjani kodwa yena yinto ayizambayo leyo.
EleZimbabwe selifikile inezingeni lokuthi lithi liyathola izithelo zokuthola uzibuse.
IZimbabwe isezingeni lokuthi sokufana ukuthi ngani iyathola izithelo kodwa siyazi ukuthi ikakhulu indaba yomhlaba iZimbabwe ithe isithola ukuthi ithathe umhlaba wayo yalwiswa ngabantu abangaphandle ikakhulu abe-Britain nabanye ababesekela labo so izithelo lezo zibonakala ngani azikho kodwa-ke ayikeke umuntu ongaphikisana lokuthi kwakufanele vele umhlaba abantu bewuthatha kodwa indlela wathathwa ngayo yikho kuphela okwenza ukuthi iZimbabwe ifike ebangeni le eyelilo manje ukuthi itholakale sibe-under loku kuthiwa ama-sanction. Izithelo azisoze zibonakale nakukuthi vele kube-under ama-sanction kodwa kufanele ukuthi manje abantu ngabe sebevele sebazithola kudala izithelo kodwa zisoze zibonakale lezo zithelo nxa ilizwe lilokhu.
Lo ke umnumzana Walter Nsungunguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa lapho ecingweni losithandekeni Mhlanga we-Studio 7. Kunjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amampentsheni alohlonzi hashi abakuthola khona manje. Bathi bahola amadola eMelika aphansi kwamakhulu amabili aweMelika okwenza behlupheke okumangalisayo. Umnumzana Isaac Mabuka owala impi yenkululeko njalo okwamanje ekubandla lezaphu uthi kuningi okumele kwenzakale eZimbabwe ukuze uZulu azibuse. Umabuka uthi umuntu wonke kwele Zimbabwe ulelungelo lokubusa.
Into eyayilwela lapha yimajority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo and njalo wahamba kwalwiwa kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi bona nxa ubani engakusanga hayi kungangcono ukufiwa hayi bo nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalweni ilizwe lathi kasincediseni kulokhu kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo hatshi ayisikho okurayithi ukutona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya sesibafake lapho kuthiwa ngamakhiphi sesibatshaya ukutona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani.
Baphethwe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko?
Angithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalwela ilizwe abantu laba okathesi lanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngama-allowance kodwa hatshi sibabona bengabantu abadubekayo abakuleyani isayidi nxa siseparate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo sibabona bona bekusayidi abantu badubekayo. Ayiapili ukuthi lo hulumende ancedise lanxa elama-allowance kodwa ancedise ukuthi ama-allowance akhule aye phezulu mbijana. Lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi bona anakekele abantu abalweli lizwe ngoba abantu laba bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela mjokojo. Abanye bethu sifunda abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda siba ngamaprofesa sibe ngama-injiniya sithi nxa sebefikile sitona umuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho hayi wo asincediseni abantu abalweli lizwe.
Umnumzana Isaac Mabuka ngwebandla lezaphu njalo ngomunye wabalwa impi yenkululeko obexoxa lapho le-Studio 7 ekobulawayo. umnumzana Elifas Mashaba okubandla lezano PF yenake ukuthi uhulumende uyazama ngamandla wonke ukubana anakekele abalwa impi yenkululeko esithi usuku lwe Heroes Day lusuku oluqhakathekileyo kakhulu embalini yeZimbabwe.
Sibuyele muva khonale ngesikhathi sabo lobhengula abayibo laba abaqala ukulisana lesitha isitha sesibuyile sazothatha sifuquluza umhlabathi wethu onehanda okagubi sikhumbule njalo futhi ama nationalist ethu abayibo abahlala phansi babona ukuqhakathekile ukuthi kukakuhanjwe empini bebona ukuthi laba bantu kabazwisisi ukuthi sikhulumisane siyakhangela ngesikhathi ezedluleyo obaba uJoshua Nkomo iqhawe lethu lesizwe sikhangele sikhumbule njalo uRobert Mkabe sikhumbule uJoseph Msika sikhumbule uBhijitepo sikhumbule uNiketa Mangena sibakhumbula bonke abalele ngezindawo ngezindawo ngabantu abahlala phansi bazinikela ukuthi ilizwe livele lakhiwa ngabanini balo. Ilizwe lilelwa ngabanini balo. Ilizwe lilethwa nxa abantu bethe bahlala phansi bavumelana ukuthi kasenze into enje eqondileyo. Njalo yikho lokho okwenza ukuthi abantu behlale phansi babone kube isikhathi sokuthi kasithwaleni isikhali siyelwisana lesitha kathesi.
Yes, ngathi kwamanje kuhamba njani?
Silokhu silaswa isitha. Sibonile sithe sithi thina ngesikhathi seLancaster House kwavunyelwana ukuthi khona umhlabathi wethu eZimbabwe uzafuzwe uhand over after 10 years amaBritish azabhadala izimali owafusi bebhadale bebhadala abantu baba babeyibo ababehuquluze umhlabathi wethu. Kodwa kwehlula lokhu sithe sesibona ke igovernment labantu beZimbabwe sithi lokhu sokwehlule bangena ke bathatha kumhlabathi wabo back kwaba into embi kusafakelwa ama sanctions. Lalamhlanje lokho sikulisa la ama sanctions ayiwase yenze economy yethu yaba yilokho yikho khona. Kodwa ke akunani kanti vele economy eyayivela ikhona engekabani yayivela ngasiwe yethu so kwavele kufanele ukuthi iza kuwa siyivuse. Ngikho kathesi bona sesivusa ke yethu economy sikhangele kathesi industry yethu kathesi eningi kakhulu ibanjwa abantu bethu beZimbabwe sikhangele ema mines lapha sithedethe sesibambile sikhangele emgwaqo ukuthi sesizivumbele imgwaqo.
Umnumzana Elifas Mashaba lilunga lebandla leZANU PF limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Gibbs Dube ekobulawayo. Izakamizi ezihlala ezindlini zekansili yakobulawayo emzini oweHyde Park zibiwa zingaseyi kukhitshwa kulezo zindlu okweminyaka elishumi elandelayo ngemva kokuvumelana lomanisipala ukubana ziqhubeke zihlezi khona. Lezi zindlu zisesigabeni seSt Peter's, New Mazwi, Robert Sinyoka leMethodist Village. Umnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso yelwela amalungelo wabantu eMathebeleland Institute for Human Rights uchasisa ugcweleyo ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Gaina Gumede Saidi owe-Studio 7.
Yase Hyde Park egoqela iSt Peter's, Numazwi, Robert Sinyoka leMethodist Village. Sananzelela ukuthi amavillage amabili lawo amathathu lawo weSt Peter's, Robert Sinyoka leMethodist ngamavillage amadala njalo ayevele efakwe kulisi. Kunyanga eziphelileyo sibona lumnyaka izakhamizi zakuleyana indawo zike zabhalela uBulawayo City Council zicela ukuthi kakube khona indawo enye futhi abayiphiwayo ukuze abantu ababo labo bakhe eyabo imizi ngoba khathesi kwathi kuqalisa kuyabe kuyimuli nje yodwa. Kodwa labo bantwana sebakhula labo sebengamadoda labo mama sebele mizi yabo abantu kabasakwani emakhaya. I-City Council yayala yathi hhayi kakusuze kwenzakale lokho ngobe umganga olaphana ukhangelelwe ukuthi usetshenziswe ukuqhelisa idolobho lakobulawayo. So yindlela nje indawo akho nebihamba ngayo ungabuyela emuva futhi zakuthola ukuthi kuthe kuqalile ukuthi ivillage yeNyumazwi kuye kwangani kulo kungakhulumisani kusho izakhamizi zeSt Peter's City indawo yabo kodwa icouncil isala ngokuthi yona iyindawo yayo njengeBulawayo City Council. So bekungani sokuba thena amadolo owakhathesi ukuthi njengoba idorobho selisithi indawo bangeze basinika indawo yabantu abethu sebe yindawo yokuphelisa idorobho pho bona kuza kwenzakalani ngabo bazaba khona yini kumbe hlabo sebezaba ngabadudulwayo basuswe kuleyani indawo.
Inhlanganiso yenu kubamba umlomo ingene inceda ngani lapha izakhamizi ze-Hyde?
Thina sinjengenhlanganiso sivele sisebenza e-Hyde Park okweminyaka edluleyo besivele sisebenza khona sibafundisa ngamalungelo, sibafundisa futhi langendlela zokuxoxisana esithi yi-civic engagement kungeladlakela. Kukanti lakhathesi sithe sesibona lezi mpumelo ezikhona sahamba sayabanika ngoba siyananzela ukuthi okunye okuxoxwa ekhansilini bona kabakutholi njengezakhamizi. Kungayisibo bodwa nje kodwa kungabantu nje bose abaningi koBulawayo. Njalo futhi kusuke e-Hyde Park usize edorobheni kuyadura kulalaba abasuka nje koBulawayo ngoba uyagadadola siya e-Old Phumula 50 cents ukuze town usebenzisa $3 ukuhamba lokuphenduka. Kanti ezinye izakhamizi ziyafika emahofisini ngedola nje kuphela. So thina siyathatha kulwazi lemibiko ephuma ekhansilini sibanike ukuze labo benelise ukwazi ukuthi kwenziwa zinqumo bani ngabo futhi bengenzani ngabo. Suke lapho sibaphe i-advice sibabonise ukuthi hayi nxa kunje lina yenzani kanje lina selingayigeja ngalolu hlobo. So khathesi lakho bekhuluma ngendaba yamalisi besiphakathi ukubancedisa ukuthi hayi lokuyani okunye kungabe kwehlule kodwa indaba yelisi izamele. Siyathokoza ukuthi bayizamile isiphumelele.
Isiphumelele. So kuyiwa ngaphi ke kusuka lapha sisiya phambili?
Esizama ukukwenza ukubancedisa njengezakhamizi ukuthi baqale ama-projects athiyeneyo azabancedisa ukwenza imali. Bengenza imali benelise labo ukuthi bangene ku-waiting list bathengele abantu babo bangene ku-waiting list labo bathenge izitendi njengabantu bonke koBulawayo. Bengabi belokhu bezibona behlezi bengabantu abahlawulayo abaseceleni kwedorobhu. Kukanti bona balomganga lendlela yokuzinothisela. Sivele silama-projects esesiwaqalile khona ngale abancedisa ukulima lokufuya ukuze bathole kangcono inzuzo labo baziphilise labo bathole imali labo benelise ukuthenga ama-stands bengabe lokhu bekhalela ukuphiwa.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngwenhlanganiso elwela amalungelo abantu eMathebeleland Institute for Human Rights. Limuzwe exoxa lapho loGayana Gumede Sayidi weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela okwenziwa elizweni lonke lapho kunanzwa ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Wezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Udaba lokuthi ele South Africa kalisekeli gcwele empini yele Russia lele Ukraine bekuludaba egudwini emhlanganweni owenziwe phakathi kukanobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba u-Secretary of State Antony Blinken lomunye wakhe wele South Africa uNaledi Pandor. Ele South Africa libikwa linganyikinyeki kulesi sinqumo sokungasoli imgceke ele Russia ekuhlaseleni elikwenze ele Ukraine. Upanda ubikwa esole elemelika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ngaphambilini kwalomhlangano uBlinken ubekubeke sobala ukubana elemelika lilobudlelwano obuhle lele South Africa, ngakho ke bazanikana ithuba lokuxoxisana kungela kufuthelana lanxa kulokwehlukana kwemibono endabeni ezithize zobudlelwane lamanye yamazwe womhlaba. UBlinken useSouth Africa okwamanje phansi kohambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu angezansi yezwekazi le-Afrika abalisayo na iSouth Africa, Congo lele Rwanda ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi le-Afrika ukubana asekele umbono wamazwe athuthukileyo wokusola ele-Russia ngokuhlasela eliwenza kwele Ukraine. Ingcwethi zezempilakahle lezenhlala kahle kaZulu zithi umntwana ongumfana kumele anakekelwe okufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ubhekana lenkinga ezishiyeneyo esezikhathaza abasakhulayo ngalezi nsuku. Enye yalezi ngcwethi unkosazana Linda Ncube oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa uthi kumele umntwana ongumfana afundiswe ukukhula esazi ukubana owesilisa kumele ahloniphe owesifazana lalapho esetshatile ukuba aphathe njani umyeni wakhe. Yonke limfundiso uthi kumele iqalisele ngasemakhaya umntwana ekhula. Asizweni ke uMancube exoxa lo Gayina Gumede Saidi we Studio 7 ngalolu daba.
Mina ngisebenza labantu abatsha and ngumsebenzi engathi ngiqalisa ukuwenza ngiqala usuku lwami lokuqala emsebenzi ngabona ukuthi lapha ko ama program amaningi ngama program akhangele labantwana abangamantombazana. So ama programs angikhona abekhangelela ukuthi abantwana abangamantombazana singenzani ukuthi bengamithi bese esikolo bengabile HIV AIDS ingculazi ngoba lapha eSouth Africa problem enkulu ukuthi abantu abaningi abathola ingculazi nabantwana abangamantombazana abaleminyaka between 17 to 25. So sasikhangelela ukuthi yizinye izinto iziphi izinto ezenza kube njalo. So ekwenzeni ama programs ona la ngaqalisa ukubona ukuthi hayi mina abantu abangasana akula ma programs akhangele bona. So sikhuluma ngokuthi amankazana bengamithi besebenzisa ama contraceptives bebese esikolweni but asizange sibe ne program ethi bamithiswa ngobani sithini nxa sikhuluma lalabo abantu abayinto abamithisayo sithini ebantwaneni abangabafana ngezinto ezikhangelane zoku-contract HIV AIDS lokuthi nxa ama-issues akhangelane le-finance ukuhlala abantu abangabomama bebulawa ngobani abababulalayo. Yikho kwangenza ngiqalisa ukuba le-interest yokukhuluma ngama-issues akhangelane nabantwana abangabafana ukuze sikwanise uku-address ama-issues alokhu esithi yi-gender equality. So ngoba singeke siyifolise i-gender equality nxa abantwana abangabafana bengayizwisisi belisana lamantombazana nxa bebabona bephumelele ezikoleni emsebenzini and so on and then ezinjalo.
So yikho kwakunika igunya lokuthi ukhangele uhlelo lokuthi abantwana abafana bona benzani njalo bayafundiswa na.
So uhlelo lwethu thini uhlelo esilalo luhlelo luthi lapho kulabantwana abangabafana khona sikhulumani labo. Mina lo mntwana oyedwa umntwana nami ngongumfana so indlu yami ihlala igcwele abantwana abangabafana. Khathesi usele-21 but ekukhuleni kwakhe indlu yami yayihlala igcwele abantwana abangabafana. So ngangisithi nxa ndilalele bexoxa ngabona ukuthi abantu laba abalandawo engingathi i-safe spaces lapho abakwanisa ukukhuluma ngama-issues abo nxa belimbuzo whether imbuzo eqakathekileyo you know ebahluphayo or izinto ezincane abalandawo lapho abakwanisa ukukhuluma khona bahlala bengabantu abatshela ukuthi hambani ledlala khatshana lina indaba ukhala omunye nxa abanye bekutshaya la uhambe uyemtshaya kodwa abantwana abangamantombazana asibaphathi ngaleyo ndlela. So yikho kwangenza ngibona ukuthi hayi mina into le ngiyibonayo endlini into ekumphakathi wonke. So lokho engizama ukukwenza endlini ngizama ukuthi ngibone ukuthi kwamphandle ngale kwenziwa njani and because i-organization engiyisebenzelayo idila lama-issues olutsha impilakade yolutsha kwabalula ukuthi ngiqalise ukube ngikhuluma ngakho ngi-create ama-platforms lapha abantu abakwanisa ukuthi bezekhuluma ngenkinga esibhekane labantwana abangabafana.
Manje ngapha-ke eZimbabwe ungafisa ukuqalisa uhlelo olunje eZimbabwe?
Uyazi inhlelo ezinje sisidale akumelanga zilindele ukuthi kube le nkalakatha zezimali ezikhona. Omama babantwana abangabafana izikhathi eziningi babafundisa ezikoleni ongathola ukuthi uzathola ukuthi kulabantwana abangabafana kulezo zikole yibo abangaqalisa ama-programs okuthi nxa sebeqeda ukudlala isoka laphayana bebe le ndawo yokuxoxa bezwisisane bezwisiswe ukuthi inkinga abakhangelane lazo khonapha esikolo yubini ezizenza begcine bebe ngabantu abalolaka abathanda ukulwa beqalisa uku-addressa ngele ndlela bengalindeli ukuthi kuzaba le-UN ethi khona i-gender equality sichiye abantwana abangabafana emva nansi izimali zokwenza izinto ebengazenza but nxa bengakhuthazi izinto ezinjengama-scout nosesachiyana lama-scout lama-cards but yizo izinto izindlela ezazikhona.
Unkosazana Linda Ncube yingcwethi ecubungula ezenhlalakahle kaZulu. Limuzo exoxa lapho ecingweni lo Gayina Gumede Saidi owe Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela kokuqhamuka kwemicimbi yabasakhulayo yokuganga ebizwa ngokuthi ngamavuzo parties kobulawayo. Emagigini lawa abantwana abasebele minyaka abaleminyaka engaphansi kwelishumi lathoba minembili babikwa bebonakala benatha utshwala besebenzisa izidakamizwa besiya lasemacansini. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomfundisi Hussein Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ngalolu daba.
Ye, amavuzu pathi sesike sezwa ngathi lamapolisa aye aletha ukuthi umbiko ukuthi siwufake emabandleni kukhuzwa abantwana ngenxa yokuthi bekuzwakala ukuthi bengabe kulama plans lezinye izinto ezenjalo ezithize ezingayenza ukuthi abantwana begcine besenza ke leyo mdlalo eyokugaba. Lokhu kuliphutha ngoba kuyabe kuyisikhathi sokuthi ngabe bayabala belungiselela item lezayo kodwa abaningi sibabona sebeqalisa ukwenza lokhu ukungezwa.
Zona inhlelo zokuthi abantwana bengenzi ukuganga khona lokhu zikhona yini elizikhuthazayo?
Inhlelo zokuthi abatsha bezilibazise njalo bethole indlela yokukhuthaza ukuthi bengangeni ezintweni zokuganga. Sinanzelele thini ukuthi amabandla amaningi esebenza lawo abelenhlelo ezihlukeneyo, abanye bebelama conference, abanye njalo belama camp. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi abangena emabandla esebenza lawo abanye ade bekuma-camp lawa e-Scripture Union. Njalo sinazelela ukuthi ngaleli khefu amabandla ethu amaningi aba lama-conference awo abawenzayo. Ngakho-ke thina njenge-Christian Alliance ngoba sisebenza la mabandla ayehlukeneyo asibi le nhlelo ngalesi sikhathi. Siyabe sidedela ukuthi amabandla la esebenza lawo abe le nhlelo zabo. Yikho lapho ohamba khona abatsha esebenza lawo. Nxa besiyalalela ilizwi lenkosi liyabathiba, liyabakhuza, liyabanceda ukuthi bengangeni ezintweni lezi eziningi. Udubo nje luba khona ukuthi laba abanye abantwana abayenza lezi nhlelo babe bengayi lasemabandleni lasemachurch. Ngakho kuyadingakala ukuthi kube lo hlelo oluzabe lukhangele bona labo abangabuyiyo lasemachurch ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokubasiza. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakusiba lama clubs emalokitshini abantwana babekwazi ukuthi bedlala khona, kumbe kule swimming club, kumbe kule tennis club, kumbe kule basketball club, kumbe le bhora nje lokuthi bedlale. Konke lokhu khathesi ngesikhathi esiningi akukho. Enkayi laseLower Gweru sathenga ke amabhora lama uniform ukuthi bebe lama teams okudlala ama youth ukuthi abezidlalela. Lezo zinhlelo ezilokhu siqhubekela phambili senziwa, kodwa lapha emadolobheni obulawayo besingabi lohlelo olunjalo. Ngakho yikho esikukhangelele ukuthi nxa kungaba lohlelo olunjalo lunganceda kakhulu ukwenzela ukuthi abatsha bethole indlela yokuthi basizakale bengangeni kulokhu okwamavuzu phakathi.
Manje lina ngokubona kwenu imbangela yokungezwa khona lokhu kungakuyini?
Imbangela yokungezwa lokhu ivela ezintweni ezihlukeneyo. Okokuqala, ukwanda kulenjini esingathi ama-social media lawa ayenza ukuthi i-information, izinto zokuganga ezithize abantwana abakwanisa ukuzibona ebulenjini, khonokuyana kuyaba phambanisa ingqondo zabo njalo kubakhuthaza ukuthi.
Umfundisi Hussein Sibanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukulugqiba uhlelo lwethu lamhlanje njengobana isikhathi singasekho, wothi sikhangele ebesilakho umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eliZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeloncindizo lokubana liqhube njani ihlelo zalo. Abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi hatshi abakuthola okwamanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.